Imbiko yabenhlanganiso zababalisi elizweni ezithi AR2s lePTUZ iza ngesikhathi izikolo sezile nsuku ezimbili zivuliwe elizweni. Obona ngezokukhulumisana lokusabalaliswa kwemibiko esigabeni seMathebelele North ku-R2s uNkosazana Mercy Mpata ulandisa ngenhlupho ababhekane lazo.
Sibona lamanye amanye ama-unions asekusekelana le-R2s ukuthi bengahambi beyesebenza ngoba iholo labo lingakhutshulwa. Esicela ukuthi i-government ize izikhalazo zababalisi bakhutshulele iholo labo libe at interbank rate.
Okudanisayo uNkosazana Mpata ethi yindlela uhulumende aphatha ngayo izikhalazo zokungeneli kweholo lezisebenzi zakhe.
Amazwi akhulunywe ngu-Minister of Finance of Economic and Development, Professor Mthuli, ethi angeke aze akhuphule iholo lababalisi abasebenza kanzima liziswe ubuhlungu ababalisi abasebenzayo okubangele ukuthi ababalisi bangabuyeli emsebenzini ngemva kokuvula kwezikolo.
Umkhokheli we-PTUZ uDr. Takabafira Joe uthi laleyo mali uhulumende ayiphe izisebenzi zakhe ukuba zisizakale eye-cushioning allowance ababalisi lokhe bengakayitholi.
And we hope that government will mellow down to a more constructive approach that addresses our dispute of right.
Sinethemba ukuba uhulumende uzalukhangelisisa lolu daba ngendlela elungisisa lokho esikhala ngakho. Esikhala ngakho yikuba uhulumende waphongukwehlisa iholo lezisebenzi lisukela kumali engange-500 yakwele Melika yehla yaya kwephozo eyi-$35 yakwele Melika.
Lanxa bengayithola leyo mali uzo uthi ingasoze yanceda kangako ngoba ivele inganeli kundleko zabo zansuku zonke. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba.
Udaba lolu solwenzima ngokuthi khona uhulumende akulanyathela ake alikhuluma ukuthi engazama ukwenzani. Siyakwazi ukuthi iningi lezikolo ngezikahulumende kungaba kusemadolobheni kungaba kusemalokitshini kwezinye insuku lasemamishini njalo. Ma uhulumende ekungela akukhulumileyo ilizwe ligcina lisiba lamahungahunga amaningi.
Untungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukululungisisa lolu daba nxa kukhangelwa okuthe kwenziwa esikhathini sangemuva lapho ezinye inhlangothi okubalisa odokotela betshengise ukukhonona kwabo ngeholo elinganeliyo. Sekule mibiko ethi ababalisi abaningi ezikolweni zemadolobheni agoqela eHarare batshele izifundi ukuba ziyetshela abazali lababahlawulelayo ama-school fees ukuba abasoze benelise ukuzafundisa nsuku zonke bezokuza kanye ngeviki kuphela. Kodwa izisebenzi zezinye iingatsha zikahulumende eHarare ziqhubeka zisiya emsebenzini. Uhulumende lokhe eqhubeka ngengoma yakhe yokuthi akala mali yokubengezelela iholo ngesilinganiso esifunwa yizisebenzi. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.